ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mabasa 2020 ngenjabulo enkulu ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
i-lockdown ivame ukuthi isebenze xa ihambelana lesingathi i-testing, babe baningi abagulayo bayenza ukuthiwa i-quarantine. Uzathola ukuthi eZimbabwe ama-cases esesiwahlolile kawadluli 400, kodwa ama-test kits esawaphiwayo adlula 20,000. So kuyamangalisa ukuthi ama-kit la angapha abantu bengahlolwa.
Odokotela labongi bahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje bemxwayisa ukubana ngizelele inhlelo zokuhlolwa komkhuhlane we-coronavirus osubulele abathathu kwele Zimbabwe.
Ubaba lo kutsho ukuthi njengayo yonke imkhuhlane le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise.
Uzulu wakubulawayo uveza ukukhathazeka ngokuswelakala kwendawo zokuhlolwa umkhuhlane we-coronavirus langokuphuza kokubekwa komuntu wakuqala obulewe yiwo kuleli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela labongi bahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje bemxwayisa ukubana ingezelele inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abathathu eZimbabwe. Owesithathu ubhubhele esibhedlela seWilkins eHarare izolo. Bekhuluma emhlanganweni abawenzele esikolweni sikamongameli eseState House, abezempilakahle laba bathe ukuhlolwa kwabantu kumele kwenzelwe endaweni zonke zelizwe, hatshi eHarare kuphela, njengalokho okwenzakalayo. Bathe ukusungulwa kwendawo eziningi kuzabangela ukubana abantu abaningi bathole ithuba lokuhlolwa lomkhuhlane njalo impumela yethulwe masinyane. Okwamanje bangamakhulu amane kuphela elizweni abantu asebethe bahlolwa njalo abalishumi lanye batholakale belalo igciwane le-coronavirus. Abongi labodokotela bathi njalo abezempilakahle bonke kumele bahlolwe ukuze babekwazi ukuzivikela njalo bengatheleli izigulane lomkhuhlane. Umnangagwa yena ukhuthaze uzulu ukubana aqhubeke ngohlelo lokuzivikela kulomkhuhlane ngokuhlala ezindlini. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy, uMnumzana Mfundo Mlilo, uthi ukuhlupheka kwabantu abaningi kwenza kube nzima ukubana bahlale ngasemakhaya.
Impilo yethu nje njengamaZimbabweans iyenza kube nzima ukuthi kube le social distancing. Yikho uzathola ukuthi nxa kule case yomuntu ofileyo, lokhu kwenza ukuthi abantu besabe ngoba kakwazakali ukuthi njengoba impupho nxa ibuya emavuku, impupho nxa ibuya edolobheni, abantu bayagcwala bezama ukuthi bathenge impupho ngoba ezitolo ithengiswa $70. Kwezinye izitolo ezincancane uzayithola ithengisa $210. So wonke umuntu uyagijima aye esitolo kulapha zama ukuyathenga le echiphileyo. So impilo yethu eZimbabwe iyokudubeka, iyokuthi uhulumende lungiselanga kuhle udubo lwe-COVID-19 yilo oluzenza ukuthi lo mkhuhlane umemethe kakhulu. Abantu abaningi bayesaba kathesi ukuthi kuzahamba njani.
Ilizwe leZimbabwe lilabantu abangu-16 million kodwa asebehloliwe bangamakhulu amane kuphela 400. Okuyinto esolwa ngabongi labodokotela besithi uhulumende kumele engeze uhlelo lokuhlola abantu lolu. Uthini ngalokho?
Nxa ungenza i-lockdown ivame ukuthi isebenze nxa ihambelana lesingathi i-testing kumbe lokuthi abantu bahlole babe baningi abagulayo bayenza ukuthiwa i-quarantine. Uzathola ukuthi eZimbabwe ama-cases esesiwahlolile kawadluli 400, kodwa ama-test kits esilawo ingathi sawaphiwayo adlula 20,000. So kuyamangalisa ukuthi ama-kit la angaphi abantu bengahlolwa. So kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende agijime ayenze lokho esingathi decentralization okwenzela ukuthi kobulawayo kuhlolwe emashingo kuhlolwe endaweni eziningi kuhlolwe sathola ukuthi eZimbabwe kule ndawo eyodwa iyehlolayo so ukuhlola lokhu kulutshana ikokwenza ama cases ethu abe malutshana so kuqhakathekile ukuthi uhulumende a decentralize ukuthi abantu ba test babe baningi sibe kwazi ukuthi ama cases ethu ahamba kanjani ngoba ka test singathi hayi abantu kabalawo umkhuhlane kodwa kwenza ukuthi abantu bebe balutshana ikuthi ukutesta kwethu i rate yangkhona iphansi kakhulu uzathola amazwi njengabo South Africa sebedlule kubo 50,000 sebe kuma 60,000 thina lokho esiphansi kakhulu so kuqhakathekile ukuthi uhulumende agijimise uhlelo lokuthi abantu bahlole kwaziwe ukuthi abantu abalemikhuhlane bangaki njalo bangancedwa njani njalo nxa ungagula usendlini okuqhakathekile ukuthi ungagula kumele uye ngapi abantu abakwazi information yokuthi nxa ungagula usendlini uyelatshwa ngapi kumele kwenzeni yonke le information ayikho so singathi nje kule disaster enkulu kakhulu engenzakala nxa ukuthi umkhuhlane lo ungaqalisa ukumemetheka
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso ye Center for Public Policy ubexoxa lapho loNtungamile Nkomo we Studio 7 eseHarare inani lasebefunyenwe belegciwane le coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidipho se lengxenye 1,503,900 iMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 432,579 Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezingamashumi phose athoba munemunye 89,931. Emazweni awezwekazi le-Africa sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye lengxenye 11,565. Abazinkulungwane phose ezimbili i-1,845 bengabe South Africa. Okulilizwe eselikhokhela okwamanje ehlaselweni yi-COVID-19 kulelizwekazi. Labulala abangamakhulu phose ayisithupha 577. UZulu wakobulawayo uveza ukukhathazeka ngokuswelakala kwendawo zokuhlolwa umkhuhlane we-coronavirus, langokuphuza kokubekwa komuntu wakuqala obulewe yiwo kuleli dolobho. Ikansili yaleli dolobho ithi isibhedlela se-Thorngrove sikhangelele ukubana sibe sesiphelile ukulungisiswa ngeviki ezayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba becela idolobho lakobulawayo izolo, uDokotela Patrick Ncube okhangela ngezempilakahle ekhansileni yakobulawayo uthe isibhedlela seThorngrove esilungiselelwa ukuba yisibhedlela seCOVID-19 sikhangelelwe ukuphela ngeviki ezayo.
Ama renovations aseqalisile and khathesi sesiplaster ama partitions la esesiwenzile. Ukurenovate most likely it should be over by end of next week.
Mayelana lokubekwa komufi obulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 uDokotela Ncube uthi benza amalungiselelo okuthi umzimba wakhe utshiswe ngukhansili.
Baba lo ukuthi njengeya yonke imkhuhlane le ethelelwanayo sesizathi si umzimba wakhe siwugcine njengesithi khansili imuli yakhe ibifisa ukuthi atshiswe so sesenza amalungiselelo ukuthi simtshise.
Namhlanje uMnumzana Ncube wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 eyokuzwisisa kabanzi ngamanyathelo asethethwe okulungiswa kwesibhedlela ethi uhulumende kabavumeli ukukhuluma bengaphiwa ngamvumo. Kusenjalo uZulu ukhathazekile ngokusweleka kwendawo ezihlolwa umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo ikakhulu ngemva kokubulawa komuntu oyedwa yileli gcikwane. UMnumzana Mike Ndiweni umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association uthi kuyethusa ukuthi sekufe umuntu ngapha abantu lokhe bebonakala bebuthene.
Ukuthona kwabantu ngegciwane leli ikakhulu khonapha kobulawayo indaba elusizi kakhulu, indaba esethusile njengosazi ukuthi abantu batshona bebuthene bengenzi lokho social distancing, kutsho ukuthi abantu abaningi bengabamba lo mkhuhlane enje kube lusizi ukuthi silahlekelwe izimpilo zabantu.
UMnumzana Dumile Sibanda uthi inani eliphiwa abantu ukuthi bangaki asebe lo mkhuhlane alaziwa ngoba yonke into isenzelwa ngaphandle kwedolobho.
Asikwazi ukuthi abasipha khona kuyikho yini amafigures esiwaphiwayo ukuthi kobulawayo ngumuntu oyi-1 osefile ngecorona. Sikukholwe njani? Sikubambe njani? Yonke into yenziwa eHarare. Kuzaze kube nini lati sithola kungokwethu esizaba nama statistics ethu aqondileyo. Kodwa sicela ama proper correct figures of abantu abagula lomkhuhlane asebedlulile ngomkhuhlane lo.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele isigaba sephumula uthi kobulawayo akukabi lendawo esilungele ukonga abalomkhuhlane weCOVID-19.
La namuhla kobulawayo akukabi le preparedness ngoba akula equipment kumbe kusiyaphela iviki izabe sikhona. Angilaqiniso lakho but sithemba kuzenzakala njalo ngoba siyezwa ukuthi kobulawayo iCOVID-19 isingeni.
Umnumzana Butho Chabalala esinye njalo isakhamuzi kobulawayo uthi lesi isimo simenza abe lokwesaba.
Njengesakhamuzi sakobula angifili safe kuleli gcikwane lecorona ngoba kungela zibhedlela eziqondile kahle kahle sokulapha laba abangabe betholakale belemkhuhlane lo weCOVID-19.
Uzulu wakobulawayo uthi ngesikhathi okwahlatshwa khona umkhosi ngomkhuhlane lo kumele ukuthi kube sokukhona ukubambekayo osokwenziwe ukuvikela abantu baleli dolobho kodwa yonke into ilokhe ingakaphuthi. Isilo seCOVID-19 sesize safika kuleli dolobho nankulu umkhuhlane uze wathatha umuntu oyedwa engxenye vele baningi asebebulewe yiwo loba asebelalo igcikwane kodwa bengakahlolwa. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Izakhamizi zeHarare zithi zikhathazekile ngendlela ezinye zezitolo ezinkulu ezithengisa ukudla emizini etshiyeneyo kuleli dolobho eziphatha ngayo abathengi okubangela ukungalandelwa kweziqondiso ezabekwa ngabe-WHO ezigoqela ukungaminyezeleni kwabantu babekhatshana lakhatshana i-social distancing njengendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus lona eselisabalale emhlabeni jikelele labulala abanengi. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiqondiso lezi zethulwe nguhulumende phansi kohlelo lokuba uZulu ahlale emakhaya olwe-lockdown lwamaviki amathathu oluqale mhla ka-30 Mbimbitho ngendlela yokwehlisa amathuba okuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Kodwa uhulumende uvumele ukuvulwa kwezitolo ezigoqela OOK, Pick n Pay, Spar, Food World, Choppies lezinye ezithengisa ukudla ngalezo nsuku ukuze uZulu angaze abulawa indlala ngesikhathi se-lockdown. UZulu khala ngokuthi ulinda okwesikhathi eside kwezinye zazo ukungena kizo bengeniswa bebalutshwana ngenani eliphansi phakathi kwabalitshumi lanhlanu kusiya kwabangamatshumi amahlanu. Kuthi phandle kuyabe kuzindwendwe bezihlalele kumbe ukuma mahlayana abantu iziphathamandla zingazihluphi ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende okubalisa zokungathintani i-social distancing. Isakhamuzi semzini webudiriro umnumzana Victor Dube uveza ukukhathazeka ngendlela abezitolo abaphatha ngayo abathengi.
Lokhu kwenziwa ukuthi uvula eyedwa ezinye izitolo zivaliwe njalo nxa esenza njalo kakubona ukuthi ungumuntu omele enceda abantu njengokukhulunywa kwakho ukuthi kathengisa izinto enceda abantu njalo abantu bengabuthani khonokho kakuboni ngengqondo yenaleyo ubona ngenye indlela ukuthi abantu laba kababuthani bebona ukuthi ngiqakathekene kanjani empilweni yabo nxa bengembuluza ukudla bakuthole.
UDube uthi abezitolo benza njalo ngoba besazi ukuthi yibo abathenjwe ngabantu ngalesi sikhathi.
Akasonto yokuthi kukhona hayi sifuna ukuthi silathi sincedise. Injongo yakhe ukuthi siyalibuthanisa alike libone lana ukuthi vele ngabantu abantu makhaza abakhangelanga umkhuhlane bakhangele amandla abo phezu kwabantu.
Abanengi bavukela kulezi zitolo ukuyadinga okudingakalayo nsuku zonke okubalisa impuphu, ichukela lokunye, kodwa bafike balinde ukuthola ithuba lokuthenga okwesikhathi eside. Ekuhlaleni emizileni leyo uyabe esekelwa ehlala kumbe ukuma mahlayana iziphathamandla zingazihluphi ukulondoloza ukulandelwa kweziqondiso eze social distancing. Umnumzana Joel Nyoni, isakhamuzi semzini weGlenview, uthi ukungalandelwa kweziqondiso ze-social distancing kuyamkhathaza.
Abantu bangeniswa ngama-5-5. Ku-5 zakhona uyangena 5, kuhlale 30 minutes, ungangeniswanga i-next 5 yabifana ingene. So lokhu angiku-understand because corona yakhona iyavikela njani njengoba kuma-cues akhona abantu i-social distancing yakhona ayikho.
Enye intatheli zindaba esebenza izimele, umnumzana Desire Juma, laye uveze ukukhathazeka ngase kunanzelele kusenzakala kulezi zitolo.
Kulezi izitolo ezinjengabo-OK azilandeli umthetho we-social distancing. Bayabuthanisa abantu ababekuzothenga izinto esitolo, babahlanganise one ndawo.
Uqhubeke ethi kuyingozi ngoba kuzakwenza isabalale kalula i-coronavirus.
Ngithe ngikhuluma lo security wakhona ngaleko okay ukuthi why lingayehlukanisa abantu njengoba umthetho sithi lingakubele kube le-social distancing. Wathi hayi, thina silondoloza kuphela izisebenzi zako okay. Okwabantu bona asilandaba lakho. Okuyikumangalisayo ukuthi kathi njengoba upresident wathi abantu bavunyelwe ukuthi bayethenga ukudla ema-shops, kodwa ama-shop wona lawa asefihla futhi izinto okumele zithengwe ngabantu beku-lockdown.
Lumsakazo uzame ukukhulumisana lesiphathamandla sesitolo se-OK, umnumzana Tendai Makomva, kodwa walile ukuphendula imibuzo esithi bona kabakhulumisani lentatheli zindaba esebenza izimele. Kwaba ngesifanayo lakuhulumende, umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana uDr. Sekhaya Nzenza, laye obengadobhi ucingo lwakhe, umkhokheli wenhlanganiso yabaninizitolo eye-Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Danford Mtashu, utshele lumsakazo ukuba bephakathi kokulobela abezitolo laba incwadi yokubakhumbuza ngeziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hove, udubo lwe-coronavirus lubikwa soludale umonakalo omkhulu ikakhulu emizini lezibhedlela ezigcinwa abanemikhuhlane engalaphekiyo lasebekhulile elizweni lonke leMelika. Abohlangothi olubona ngemikhuhlane olwe Centers for Disease Control babika ukuba sokulemizi ehlala asebekhulile edlula amakhulu amane elezisebenzi esezikhalala umsebenzi zisisabela ukuthelelwa i-COVID-19. Inhloko kahulumende yeleBritane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka elaliswe esibhedlela seLondon kuhlangothi olwelatshwa abagula kakhulu olwe-intensive care unit, kodwa ubikwa esesizwa ngcono. KweleSpain, idale lephalamende selisungule ingxoxo yokucebisana ngokuthi kuvotelwe ukusekela loba ungasekeli umcabango wokuqhelisa ukusebenza ngomthetho we-state of emergency owethulwe nguhulumende emizameni yokuvimba ukuthelelanwa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Iningi lithi ukungabi khona kwendawo zokuhlola umkhuhlane we-coronavirus ezigabeni eziningi zelizwe, lokungabi khona kwezibhedlela ezilungele ukuphatha izigulane zomkhuhlane lo, kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuzilungiselela. Izigaba eziningi ezigoqela iMatabeleland yonke nje azila zibhedlela, njalo yonke into yenzelwa eHarare. Isibhedlela seThorngrove lasesekusileni ezikobulawayo yizo ezikhangelane lalo mkhuhlane, kodwa okwamanje zisalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtongamile Nkomo weStudio 7 uxhume iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze-MDC. Uqala ngomgcini sihlalo we-MDC eMandebeleni North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena osole kakhulu uhulumende.
Okwakuqala Nkomo yikuthi akulaqiniso akwaziwa ukuthi sibisibili abantu asebebulewe ngolomkhuhlane bathathu kuphela na ngoba sesithola imbiko yokuthi kulendawo ezichene esana labo Gwanda lapho okubhubhe khona abantu abambalwa labo bantu bethwa khona babulawa yimalaria but ngokutsho kwabantu sokungani lezo zimfa zingabe zihambelana lalowo mkhuhlane kodwa nje ukuthi into eyenzakalayo ukuthi okwenza ukuthi uhulumende ebe lokhu ekhuluma inombolo zona lezo ezintathu ukuthi abantu abathestwa baningi abantu abafayo endaweni ezichiyeneyo bengathestwa ngoba okokuthesta kwakhona kakukabonakali kakukangeni emangweni eziningi ngambona ukuthi kuma district lami nginjenje ebhingi ukuthi lokho kokuthesta kungabe sokukhona asika kubona so ke ngenxa yalokho ke kuthi ukuthi abantu abafa besezindaweni ezisemaphandleni ezikhatshana leHarare ngoba eHarare yikho kuthestwa khona kuthi ukuthi khona abanengi bakhona bayafa nje ukucatshangela ukuthi ngeminye imikhuhlane mhlawumbe kuyiwo umkhuhlane lo uhulumende idubo asuka abalalo ngelokuthi lundoda lo waphambanisa I think indlela akhetha ngayo uminister obona ngezempila kahle lo anundoda kusukusela ekuqaliseni abantu bavela basola ukuthi ama qualifications akhe ungani kayisiwo nalawo athi ulawo
uthi ningodaba lokuthi iMatabeleland yonke ayila ngisho lesibhedlela esisodwa esilungele ukwamukela izigulane zalomkhuhlane
sikujwayele ukuthi into yonke yenzelwa eHarare ngapha entshonalanga kwelizwe kwakuvele kunjalo kusukusela nini lanini ngasibantu balutho singabantu bokuthi hayi ngabantu nje labo noma bengaze befe ngakulandaba so yiso isimo esiphakathina kwaso khathesi yikho uthola ukuthi abanye abasuka khona ngapha ku-region sesizama ukukhuthazana thina sodwa ukuthi kasizame nini ngazo zonke indlela ngalokho okuncane esilakho ukuthi sizilungisele ukwenzela ukuthi abakithi labo abantu bangagula kakube lalapho esingayadanela khona sithi hayi nansi isibhedlela so yiyo imizamo esizanywa kathesi ngoba lohulumende asingeke samthemba kusukusela ngo-1980 kazake abe nguhulumende okhanya ukuthi ufuna ukuhamba labantu beMatabeleland so ke ngenxa yalokho akusimangalisi sikujwayele lokho sokuyiyo impilo sokuyindlela esiphila ngayo ukuthi khona ngapha siyalahlwa kuthiwa khona hayi kakulandaba
umnumzana Prince Dube kwesibandanga umgcini sihlalo webandla le-MDC eMatabeleland North ubexoxa lontungamile Nkomo we-Studio 7 untungamile Nkomo uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lesi yisikhathi sokuthi abantu babambane balwisane le-coronavirus hatshi ukuchothoza uhulumende
ongezwa umuntu oloke esola uhulumende ngalesi sikhathi umuntu lowo ngiyabona siseduze lokuloya lokuloya aso sikhathi sokube sisolana lesi vele akula mazwe kumbe akula lizwe elingabe singathi kona lizilungiselele edabeni le-coronavirus leyi khangela khonapho elikhona eMelika ukuthi chanjani ngikhuluma nje izolo iMelika ibe now yi-highest number of deaths ngelanga okufe khona abantu abadlula 1900 abantu abafe ngelanga elilodwa kodwa i-America siyakwazi it's the first world country elama medical facilities angcono njalo lawana aphezulu aphakeme kodwa still khangela indlela okulithaya ngayo khona ngale so ungathi kule hulumende yini ongaba ready for i-coronavirus sibili akula hulumende ongaba ready for this thing into ekhona yikuthi kona kusafuze sibambane siwukhangele lo mkhuhlane sibone ukuthi singenza njani ubana siphephe ngoba singayenza lokwana kufuna lokhu siloku sisolana sizaphela du njengoba ubona abantu baphela kube njani kubo Italy kubo Spain ngale kuyafiwa madoda aso sikhathi sokuthi lokhu kusolana isikhathi sokuthi sifake imingqondo yethu ndawonye sibone ukuthi sikwini esingakwenza ukuthi sivikele ukuthi abantu singalahlekelwa imphefumulo emningi ngalesi sikhathi
siyabona ukubana imikambo lapho kuthengiselwa khona ukudla isivuliwe kanti abantu labo batshona bemile kundwendwe zokudinga impuphu. Ungathini ngalokho?
So kusiba yibalance of situations ubana ye ungathi abantu behlala endlini kodwa sebehlezi endlini baza kudlani. Asikho yini ukuthi bayagcina sokuthi abantu bengahlala endlini besine besifa futhi ngendlala besendlini khona ngale. So okukhona ukuthi sokumele sibone ukuthi kona indaba ezinjalo ezinjalo enjengeze ezokudla impuphu ayibiswe eduzane labantu and ibiswe ngobuningi bayo ukwenzela ukuthi abantu bayithole ngoba impuphu asonto zaphuma uyithenga every day. Ungayithenga namhlanje uyadlala phela amaviki ungayithenganga futhi usadlana le olayo. So impuphu ingabuya ingene ngendlela engena ngayo emagrosa ezitolo emalokishini ngale ingene indawo zonke uyabona kona kuzagcina kungasela ndingeko yokuthi kona abantu bebeloku bephuma beshaya amaline angako bemelele leyo mpuphu.
Umnumzana Joseph Chuma yiziphatha amandla sezano PF uqoke le ntungamili Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Intengo yempahla ilokhu iqhubeka ikhuphuka ezitolo njalo lemali yeZimbabwe isiwa isisindo sayo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ngaphandle kokudla, intengo yempahla zokusebenzisa ukuzivikela kugciwane le-coronavirus ezibalisa ama-mask lama-gloves layo ikhuphukile okwamagama njalo zithengiswa ngedola leMelika. Yesiphatha amandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uNkosazana Catherine Jubane uthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuziphilisa njalo zizakhalaza uhulumende ukubana zihole ngedola leMelika kungedlula udaba lwe-coronavirus. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Njenge Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, siyabuyela futhi khona phana esike saba khona eminyakeni ngemva kwalo ophelileyo ukuthi sifuna ukuthi uhulumende asiphe imiholo yethu ibe kwisilinganiso esavunyelwanayo ngesikhathi kuvunyelwana ngamasiko 7. Singakhangela ngesikhathi sikaSeptember 2017 imali ekade iholwa ngamasiko 7 kakusayiyo le esiyiholayo khathesi. So besifisa ukuthi imali yethu esihola njengamasiko 7 sikakhulu ababalisi ibuyele kuyona liyana izinga or isigaba lapha ekade sihola khona imali ekade ilinganiswe ledola leMelika.
Kodwa lithini ngomkhuhlane lo owe-coronavirus? Libona ingani uzabuyisela emuva yini izikhalazo zawo njengoba iningi lisabhekane lokulwisana la?
Ekulo daba olubucayi olwe-coronavirus, njengenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, sikhuthaza abafundi, ababalisi, laye wonke uzulu jikelele weZimbabwe ukuthi alandele izinqumo ezeMinistry of Health zokuhlanzeka, esithi hygiene. Abantu bathiyelane izikhala okuthiwa yi-social distance okwenzela ukuthi singaze samemethekisa umkhuhlane. Ziningi izindawo ezenza ukuthi abantu bagcine bebuthene, ikakhulu indaba lezi zokuthi abantu babasemalayinini empuphu bedinga impuphu lokunye okunjalo. Kungumlando wethu sonke ukuthi sivikele izimpilo lokulondoloza impila kahle. Sithanda ukubonga kakhulu isinqumo esathathwa ngumongameli wethu u-Edim Nangagwa okuvala isikolo ngoba lokhu kwenza ababalisi labantwana bavikeleke kulo mkhuhlane. Njenge-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, siyacela njalo ukuthi izimse kayibeke eceleni imhloliso kaJune kuze kube yileso sikhathi lapho lo mkhuhlane usunqotshiwe kumbe sokukhanya ukuthi kanti kusukwa ngaphi kuyiwa ngaphi. Silethemba njenge-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ukuthi imbono lesicelo zizamukeleka.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane, isiphatha amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela labonge bahlangane lomongameli Emerson Mnangagwa namhla bemxwayisa ukubana ingezelele inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-coronavirus osubulele abathathu eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.